Endabeni zethu namhlanje abantu abaningi bathe gwaqwa lamuhla phandle kwamahhofisi ebandla le-MTCT lapha abakhala khona okumangalisayo kulandela ukubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Uhulumende uthi uzancedisa ukungcwaba umuyi uMorgan Tsvangirai obulewe yisifo sembukuzane. Inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele ikhalela imuli kamnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngolwesithathu. Kuza kwenzakalani kubandla le-MTCT kulandela ukubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Thumelani imilayezelweni kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.